kulusizi kakhulu wabunkomo ukubona isigemegeme ezifana nalezi esizibona zikhitshwa i-Al Jazeera mayelana ngokukhwabanisa i-corruption eyenzakalayo elizweni lethu. Ilizwe leZimbabwe ilizwe esilikhangeleyo silibona ukuthi liya ngokucwila ikakhulukazi ngenxa sikhangele ze-economy. Kodwa kuphinde njalo kube isimanga ukuthi kanti ilizwe elinothe kangaka ikakhulukazi kwezembiwayo kuhamba njani ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lisiya emgodini kukati khona ilizwe elifanele ukuthi ngayo kuthiwa liyazivusa liqhubekele phambili njengalokhu esake sakubona ngaphambilini. Ngoba nxa sisiyakhangela babunkomo isikhathi sifana lesikhathi sabo Ian Smith ababe kuma full blown sanctions ngesikhathi lesiyana kodwa babesenelisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lalililizwe laliphila ilizwe lalisenelise ukuthi kube lakho konke okwenzakalayo njalo noma lalikuma sanctions lalisenelisa ukuthi linga supplier i-Africa yonke jikelele ngoba yikho yayibizwe i-bread and basket ye-Africa ngoba yayilamandla le-currency yakhona yayilamandla iloba kwakulama sanctions. Umbuzo ohlala kuyiwona lo ukuthi kanti phoke thina kuhamba njani ukuthi ilizwe lethu linga yenelisa ukuthi likhiqize ngendlela efana nayo. Kodwa-ke sekusobala kathesi ukuthi indaba yenkohlakalo yiyo eyimpehlane eyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokundlondlobala.
Bakhona Dube abathi njengoba uMnangagwa ekhanya ethinteka kangaka kulifilimu njalo lalabo abaphuma kuyo besithi badlalaye, kumele aphume egcikeni atshele abantu beZimbabwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Ubona ekwenza yini lokho?
Nxa engumongameli oqotho njengalokhu avame ukuhlala ekukhuluma ukuthi yena ungumongameli olalelayo njalo ungumongameli oqotho, kuyabe kufanele ukuthi azigeze akhulume kube sobala ebantwini beZimbabwe ababekele into eyiyo ayaziyo layo ukuthi iqiniso lalokhu yikuyini. Njengakhona lokhu esikubonayo uzakuthiwa ukuthi ubone umongameli kule mali isizumbulu thize esama-thousand lama-thousand US dollars ufanele usibhadale nje kodwa ukuthi uhambe uyewona. Ukubala ukuthi konke zenezi zinto zenezi eziyabe zisenzakala ngaphansi kwakhe eziyizinto abathi bona nxa bengena embusweni bathi bona yiyo inkohlakalo eyayenza ukuthi begcine bethatha umbuso ngenxa yokuthi babebona ukuthi kugcwele izikhohlakali eceleni kukamnumzana uMgabe. Pho ke nxa kukuthi lokhu ababesithi bakukhipha okwakuseceleni kukamnumzana uMgabe nxa sisiphinde sikubona futhi sokusenzakala kuye, manje umehluko wakhona uyabe usungaphi? Yiko kufanele ukuthi azigeze akhulume atshele uZulu weZimbabwe nxa engumongameli oyazi ukucabangela abantu bakhe, nxa engumongameli ofuna ukugayida ofuna ukubusa ilizwe lakhe ngendlela eqotho.
Abathinteka kulifilimu ubona bebotshwa yini lalabo abakuhulumende bexotshwa umsebenzi?
Angiboni babunkomo ukuthi ukhona umuntu ozaboshwa ngakho lokho esikubonayo kusenzakala ku-Al Jazeera ngenxa yokuthi sesesakubona phambilini kusiba khona abantu kugcina abanye bathumela ibizo bathi catch and release ngenxa yokuthi abantu benza amacala amakhulu beqeda laphana nje baboshwe kodwa kusasa umuntu okhona uzambona sezihambela kungabe indaba zalutho. Okuyinto eyabe isenza iyabe iqhuquzela abantu ukuthi baqhubekele phambili besenza ubugwelegwele besazi ukuthi noma ungaziwenzeli noma ungaziboshwe uzavuka ukhulilwe njalo kusasa. Okuyinto eyenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili lokho licwila ikakhulukazi kweze economy ngenxa yokuthi i-economy ayisebenzi ngendlela efanele ukuthi isebenze ngayo ukuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa i-economy isebenza ekutheneni ingene ezikwameni zeziporolize nalezi ezilokho ziboda ngaphansi kwakhe umongameli.